Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 kuNtulikazi 2023 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Awunjabule izinga lamanga lezinhlobo. Ngikwazi ukuthi kwabami mpumalanga ngawusafila umbeloza ngale ngisowashona kodwa ngangiyakwazi ukuthumele ngayo. Kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlodo.
Bakhala abantwana abalabazali nezinye izihlobo ezabulawa ngesikhathi sombukazwe wekukurahondi.
Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale besentweni zombusazwe. Ilungelo elilalo lancane ngezikhipha abanye lilala ezigonile.
Induna lezakhamizi zesigabeni seGwanda North zithi kumele kukhutshwe ukhetho olungeladlakela lonyaka. Kuqhamuka udlakela kwezombusazwe eChipinge eMashonaland West. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Lekuqhamuke udlakela lwezombusazwe eChipinge East leHurongwe eMashonaland West lapho kuthawe kwalinyazwa abakubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
Omunye wabathawe kabuhlungu ngumnumzana Caleb Chenjerai Dloko okubandla leTriple C kuward 13 eChipinge East. Abanye abathawe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo ngumnumzana Knowledge Chigoma lomnumzana Solomon Ndoroye Ruizi abahlala eHurongwe bathi bachaywe kabuhlungu bekhankasela ukhetho olukhulu oluzayo bese Ngoreja Doro Business Center bathi babikele amapolisa ngokubehleleyo. Udloko uthi uchaywe kabuhlungu eChipinge.
Sikentamu ndopha bakazundi bata vuchuti ngatiende naye uvandi sunga makafs uvandi
sangi vanba besithi bahambe lami bangifaka izankosi bangiphosela emoteni owangifaka izankosi nguChristopher Matambo weward 18.
Undoro yerwizi laye ukhuluma ngokumehleleyo.
Chairperson weZANU-PF anaitwa Pemu Ngwangwara ndobva asvika achingondi
umgcinisihlalo weZANU-PF uPemu Ngwangwara wafika wangihlaba ngempama ngaswela ukuthi wayengitshayelani.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lodlakela lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othe ubambekile lamhla ngenxa yemihlangano embalwa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRC, uthi kuyadanisa ukwenzakala eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka.
Ngoba uPresident Mnangagwa izolo lokho edetshela abantu ngapha eMandebeleni eKhezi esithi abantu abakhampeni ngokuthula, yena ufuna ukuthula. Sesibona ngani hatshi umekhombela kwisandleni senxele uyabe khombela esandleni sokudla. Umuntu omdala katsheli kahle amabutho akhe noma ama-members akhe ngoba benza izinto ezingahambelani lokulaya kwakhe.
Umafa uthi udlakela kalusoze lusize ngoba abantu bayakwazi abakufunayo.
Amasotsha, amapolisa, ama-CIO, ama-teacher, amadomeni, abafundisi, abantwana bezikolo, abazali, akula ngitsho lomuntu yedwa ohlezi kuhle ngaphandle kwabangusana abakapula izinto ezingasozabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa ngempela viki utshele izakhamuzi eKhezi ukuba kumele abantu eZimbabwe beqhube ukhetho olukhululekileyo.
We bring peace, we brought peace, we shall maintain peace.
Siza ngokuthula, saletha ukuthula, sizoqhubeka sizokuthula.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye Zimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi ukwenzakala eZimbabwe.
Ngasikhangele ama incidents la ayenzakalayo ay violence atshengisa ukuthi iZanu PF endala lokungajintshanga ukuphuma ukukhitshwa kwenza umgabe kokungakhitshela ukuthi bamkhiphele ukuthi muvi kodwa kwayekubangisana izikhundla kuphela. Kodwa iZanu ilokhu iyona liyana iZanu eyayenza ukuthi iyaginya inkomo lezapho after amaNdebele amaningi bule esebuleyo ngeviolence kubanga amavoti lokhu kuyona le iZanu PF layo namuhla eningi maswabi ngoba sokuyeqelela kubantu abatsha.
Kuvame ukuba lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi lenkokheli zomdabu eGwanda zikhuthaza abantu ukuba bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula njalo bengavotelwa abazamemethekisa udlakela. Lokhu kusekelwe ngabancintisa kukhetho lolu, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni oqoqwe yinduna uMathema abalisa lezakhamizi eGwanda North lapho ababize bonke abazaphatheka kukhetho labo bakhuthaze uZulu ukuba akhankasele ngokuthula ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Justin Majale ozancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende esigabeni seGwanda Chitauze ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi akumelanga abantu batshotshozele udlakela.
Yilokho kwakukhulunywa ngomunye ukuba le-rule of law. Siyekelani ukuhlukumezana, sibe le-discipline. Konke okunye will fall in place. Abantu bayesaba bamabhizinisi ngenxa yokuthi akula rule of law, bayephandle. Abaphandle bayesaba ukuinvestela ezweni ngenxa yokuthi kunobudlwangudlwangu. So ekugcineni nxa kunjalo vele imali iyabalela.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Maphosa ozancintisa kukhetho lwamakhansila esimbumbumbu kuWard 7 ezimele othi kumele abantu bebambane ngesikhathi sokhetho.
Ndawonye sibambene njengefamily, njengemuli, njengoWard 7, njengeGwanda North constituency, ukuthi sinjani sithuthukise indawo yakithi, sithuthukise ukukaleli ngikhangele yobona kulama-key systems, izinto ezizo ezikhangelela ukuthi yizo ezimqoka empilweni yethu njengabantu. Kakhulu sikhale zemfundo education nanje ukuthi education yokuqaleni singathuthukisa kanjani kanti izikolo zakithi.
Unkosikazi Josephine Singo obemele uSazini Ngwenya oyebandla lezanu PF uthi kuqakathekile ukuqhuba ukhetho olulokuthula.
Naka ngiyali ukuthi sihlangane lomuntu nakathi sokhe siqhebaqhebana lapha lakanjani bantu lalemthwakazi lalesisi yangazi bona undayibalanga futhi sihlangane hayi mina ngizakuthando lokuthi singahlangana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Maphosa umhleli webandla lemthwakazi Republic Party.
Lapha ngaqala ukuxolisa kakhulu ukuthi umuntu obemele enqameni abezekhi kabazange basiphathe kuhle, bazenzela umathanda lalabo abaphilisana labo. Kazi siyangena ezekhi ukuthi apase kumbe ahlole ukuthi uyaphumelela yini ukuthi azosimela lapha, kwatholakala ukuthi ibizwe lakhe kalikho lapha. Kodwa-ke lamhlanje njalo silaye umqondisi Jovu, ngibone ngathi ngu-21 nxa ngasayenza iphutha khonapho. Nguye ophumeleleyo ukuthi angene.
Induna uKhulumani Mathema laye ukhuthaze uZulu ukuba abe nokuthula ngesikhathi sokhetho.
Traditional leaders must not be members of any political party or in any way participate in partisan politics.
Right. Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale besentweni zombusazwe.
Ilungelo elilalo lancane lezikhipha abayelilala elizigqokile. Ilungelo leli lizigqoke lize lifelazwe phandle lingabonakali lizigqokile. Nani akukhipha se-political party. Lekhadi analo.
Ubudlwangudlwangu sebuqalile ezweni okuphathelene lezokhetho. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa usekhulume kanengi ngokuthula ngesikhathi sokhetho olukhulu oluzayo. Kukhanya engani abanye kabamlaleli ngitsho lakancane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iseGwanda esitezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuxokozela lokufuthelana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF le-Citizens Coalition for Change eLowakweru kobulawela kwezinye indawo zelizwe, kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Bayaxabana abazancedisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni seLowakweru lezinye indawo, lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlana namapolice encitha awe-Central Intelligence Organization. Kobulawayo akubasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela emahofisini e-TCC besithi baqilwa inkokheli. UMnumzana Mason Hlalo ubefuna uba ngusene
wangitshela ukuthi angiphuzile sebefake umuntu.
Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-TCC abakhethwe kabaziwa.
Okwethu akukhanyi kuLobulawayo, kuthetha abantu esingakwaziyo.
Osakhulayo webandla le-TCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba nakho ngabathengisi bathola imali zefazi zisebenza. Angathi imali zefazi sezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni seNtumbane Njube edalela ephalamende emele i-TCC. UPhasa Tshawana Mdathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu, ucela ukuthula.
Siyathemina uBulawayo abe ngubulawayo omuhle, uBulawayo lothando, uBulawayo lokuthandana, uBulawayo
ukutholiselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuyaphambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelweni seVumbu abahlali labasekeli bebandla leZANU-PF bakhala ngokuqilwa kwamelo wabedala lephalamende abathi ukhithwe yifazi yafaka umuntu ongayisiyo walesi sigaba. Ukazana Shamane Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama
kubele kumenemene okube khona. Una namhlanje imidubo wawadi yakhala, lamawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obube khona phakathi kwamavoti la abekhona. Silezinyembezi ezinkulu kakhulu asikwazi uyazisulwa mbani ngo-MP wethu ohlundiswa wakhishwa esihlalweni. Yebo, besifuna ukuthi siyithathe size ku-TCC kuye nalowo okwanise ukuthi athole ama chance
omunye okhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni.
U-Omega Sibanda ube indoda akadizama uba nanku amarigeshini asisalile ndlini nambondi kusaphutsha lokhalami.
Kukanti abe-TCC kulindawo labo basola ozamela leli bandla eVungu kukhetho oluzayo. Unkosazana Lorraine Pepe bethi kaziwa ngabantu ngakho ke uzadlisa leli bandla. Unkosazi Gracious Chuma kuya kufakaza lokhu.
Izani iyathatha vele, iyathatha kubu-MP lapha, iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongenileyo besingamthakazeleli. Hayi, besingamthakazeleli sibili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi inhlanganiso yefazi esebenzela iZANU-PF yiyo edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa kukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka-ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko, iZANU yabe isiyafoja ama-signature. Kulabanye-ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-TCC abameli i-TCC bana indaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe. Yikho sibaripotile emapoliseni kulaba abangenwe entweni yeZANU-PF. Landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa.
Umqondisi wenhlanganiso yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela iStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe kayinani lokwenzakala ku-TCC lamanye amabandla njalo lakuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll, ifazi ayizange ingene lomsebenzi we-ZEC, ifazi iyenza umsebenzi wayo okuqaphelela iZANU-PF. So ngakho-ke lokho ngamanga alihlaza ukubana ifazi yezalana. Ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe, bona bekwazi ukuthi bayaziwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7, igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Abantwana bababulawa ngesikhathi sombhuqazo wekukurawundi etsholotsho ngomnyaka ka-1983 bakhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso kanye lokuswela impumulo kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo mahlayana, kubika kunokuthaba Dlamini.
Inzalo le kanye nabasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifa kabuhlungu mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka 1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye National Transitional Justice Working Group le ibhetho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokuchiswa kwabo ngesikhathi umbuqazo wegukura wondi yesigabeni sesalankomo umnomzana Nhlanhla Mlilo osele minyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye labo makhelwane abachiselwa ezindlini yi 5th brigade
awunjabulisi ngoba lamandla lokho ngishophele angikwazi ukuthi kwabami umpuma mwami ngawusaphila kumbe lokho ngabe ngasashona kodwa ngangiyakwazi ukulele ngabe kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlodo
Unkosikazi Ntombana Sibanda osele minyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi uthi igugura wundi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye
lapha kwendini sachiselwa phakathi ngathi zithe asifomuleni umgubazini sibe sidubule phansi saphuma lozikhewu zabanye omama laba abanye badutshukela phandle abachanga endlini badutshukela phandle sabaleka thina lobozikhewu onamphathi saphuma sabaleka azange ukuthi kukhona umuntu wakwama basale besifo babazala khonapho
Amazwe akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julia Sibanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezachiselwa khona labo bathatha bayalondoloza okwakusele ncwaba linye uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo
basitshela ukuthi abafuna izaphu babame ngapha abafuna izani kwami ngapha salayina ababe sasikuzaphu sasibaningi sababaningi abezani baba bathishwana
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owaye ngumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalelwa izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegukura wundi
ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane baswela abantu bokubahambisa ezikolo so abasafundanga okuyanga esekufisa ukuthi kwenje sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi national subject ukuze kungaphindi kwenzakali futhi njenge esikubona kusenziwa iRwanda lamanye amazwe
amazwe kafuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye National Transitional Justice Working Group wathi ubufakazi bokwenzeka eCholocho buyadabukisa
we see names of women and babies what security threats did they cause
esikuzwayo ukuthi ukubulawa kwalaba kwakuyisizathu sokudlwangudlwangu ababebenza kodwa nxa sibona amabizo alaba elitsheni sibona amabizo abesifazana kanye lensane yibudlwangudlwangu bani ababenzayo umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kodwa umbuzo uthi ngubani owayehlanya njalo walatshwa yini kasivumelani laye ngoba kwakuyisiga sobuqili
umandinde uthi ilitshe leli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabaningi abafuze bakhelwe kulendawo lelupane umongameli Emerson Mnangagwa Nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zemethebelele North Lemiglands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lwegugura wundi olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 inani labantu ababulawa igugura wundi lethulwa yinhlanganiso yeCatholic Commission for Justice and Peace lezinye umnumzana Richard Moyo umphathintambo wesabelo semathebelele North uthi kunengi okuzakwenziwa ngohulumende lumende mayelana lombhoqazo wegugura wundi
sesingatshelwa yilokhu zenu sesingatshelwa
nezinduna ngoba sekusokhelelwa ngubaba ucharumbira lezinduna zakhe le council of local ezama-chief upresident wathi thina ama-politics we should be out of this thing ama-traditions they should do that.
Umabhalane omkhulu kuhulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende ufisa ukunika ama-birth certificates lokunye izihlobo labanye babo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho nginguNokuthaba Dlamini.
Ngokungena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwa phakathi kwamabadlali benguqu abesifazana kule South Africa kwenze ukuba inhlanganiso yenguqu yakulelo lizwe isebenzise emidlalweni ye-Women's World Cup abadlali abangaziwayo abagoqela kule minyaka yokuzalwa elithumi lantathu 13 years. Umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuba uza kothekelela amazwe atshiyeneyo lapho azakhulumisana khona lenkokheli yezwekazi le-Europe ngempi ekwele Ukraine. Ingcweti kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuba abantu abathatha izidakamizwa behlanjululwe igazi labo ngendlela ebizwa ngesilungu ukuthi i-detoxification, kubika uMark Peter Ntambe.
Ingcweti zezempilakahle zithi noma bekhona abanelisa ukutshiyana lo mkhuba wokuthatha izidakamizwa empilweni ukuze impilakahle yabo ibuyele esimeni esihle, kumele beyenze-ke i-detoxification. Enye yalezi ngcweti uDokotela Nkululeko Dewa ophatheka kumisebenzi yokulwisana lezidakamizwa uthi lanxa kulalabo abalokuzinikela bengakaphazamiseka kakhulu yizo izidakamizwa, kuqakathekile ukuthi bekwazi ukuba uncedo luyadingakala olwe detoxification
ukwenzela ukubana bakhuphe ama-drugs abe still phakathi kwisystem yakhe, ngoba so far abantu that have quit they've been found to have traces of drugs in their system so many years, 3-4 years still elokhu ezwakala ebonakala ekhona ama-drugs. So there's a chemical reaction eyayenzakele. I-chemical reaction leyana yenza ukuthi ama-drugs abe stored kuma-fatty tissues, so abe lokhu ekhona ama-drugs kwisystem yakhe.
Uqhubeke echasisa uDokotela Dewa ngendlela ezisetshenziswa ukunceda abayabe behlangana lobunzima ukudalwa ukuthatha izidakamizi lapho sebefuna ukuthi betshiyane lalo mkhuba.
Ngabe under odokotela ama-drugs athatha a minimum 2 months ukuthi aphume kusystem ku-detox, but also there's another program eyayinokuyenziwa iyokulungisisa ingqondo, because i-addiction yenza ukuthi umuntu arelye kuma-drugs engqondweni yabe engasazibone engaphila engela ama-drugs.
Osakhulayo ephatheka emkhankasweni wokukhuthazana nabontanga ukuba bathiyane lo mkhuba wokusebenzisa izidakamizi, njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Young People Mental Health Trust uTawanda Murepa uthi ukulungisela abanye i-peer pressure lokuswela okungcono okokwenza empilweni ngokunye kokubabangela ukuba kube nzima ukuba abalomkhuba lo bethiyane lawo, kodwa lolu sizo lukhona.
Ezinengi ezikhona ze-rehabilitation ezihlanganisela ingutsheni, iparinyatwa, ingomahulu emaswingo legweru provincial hospital, zindawo ezalungiselwa abantu abagula nengqondo, hatshi i-rehabilitation yama-drugs.
Uthi ngalokho abanye bagcina sebesala ukuthi beyophathiswa ngabezempilakahle inkanti kungesabisi, ethi abazali ababona abantwana babo belalolu dubo kodwa bengafuni ukujike baphathiswe ukuze luphele, balakho ukudinga uncedo lwamapholisa beyophathiswa. Omunye njalo osakhulayo uNoleji Mpembe okhokhela imisebenzi kwinhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi eZimbabwe Civil Liberties and the Drug Network uthi selisungule uhlelo oluthiwa Support Don't Punish Campaign.
So the Support Don't Punish Campaign is like asinikeze usekelo kubantu abaloduko.
Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Well, Ezemidlalo iqembu leZimbabwe Cricket linqikelana kusasa leScotland emidlalweni ye-International Cricket Council World Cup Qualifier koBulawayo. ELiZimbabwe kumele linqobe emidlalweni lo ukuze liyedlala emidlalweni ye-World Cup kwele-India lonyaka. Sixoxe ngodaba lolu loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo.
Umdlalo lo uqakathekile okwamagama lapho izathelelana khona neqembu leScotland, ngoba lalo iqembu leScotland likhangelele ukuthi lingaphumelela libe selithi yadlala e-India lapho kunemncintiswano we-World Cup okhona. Okuqakathekileyo kithi njengabeZimbabwe yikuthi uma singathola ithuba lokuwina lekhona abathi yi-toss, sibayekele bona baqale ukungena enkundleni kabhethe thina sibe sesigcina, ngoba nxa kusagodola kunzima ukuthola ama-runs, kodwa ina ngalingathi li-chiefs kungasinekisa ukuthi sithole ama-runs yokusingaseningi. Ngakho-ke ngenye into eqakathekile okungabe kwasiphambanisa mhlawumbe nxa sikhangele ukunqotshwa esakwenziwayo yi-Sri Lanka nesonto yokubana kube lesikhathi sokulungiselela imidlalo le, kodwa iqembu lakithi alibuyanga ukuthi lizojwayela iy'nkundla zakoBulawayo lesidlala ne-Pakistan. Ngabe babebuye bazodlalela la okwakhathesi i-Sri Lanka yona ibidlala imidlalo imincintiswano yabo yokuthi bakhwalifaye bebedlalela koBulawayo. Ngakho-ke bese bejwayela iBulawayo ukudlula thina abanika. Ngakho ngokunye embona ngathi ngabe kusiphambanisile kodwa ithemba likhona.
Kodwa ubona zani ukuyaphumani kona
abadlali bethu labana okuthiwa ngama-batters sinanzelela ukuthi hayi nxa uranza leSean Williams leCraig Evans uma bengasancedisanga isizo abanye laba ungathi kuyabehlula ngenye indawo okumele siyinambelele yena leya ukuba siyithuthukise. Okunye okuqakathekileyo yikubana naba abethu okuthiwa ngama-bowlers labo bangathi isizwe sakithi abadlali njengokukhangelele ukuthi bezakwenza, ngoba ungakhangela lanxa lapha babedlala khona le Nepal ukuthi i-Africa 300 itshengisa ukuthi kukhona okungenziwa kuhle enkundleni laphana. Ngakho-ke yiyo enye indawo okumele siyihlolisise e-bowling yona leya ukwenzela ukuthi sinciphise imiklomelo etholwa ngamaqembu esidlala lawo.
Lo nguThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo, besixoxa laye ekoBulawayo. Wamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubilingelelana.
Sithanda ukungebela ubaba wami ongizalayo endaweni yaseVictoria Falls eJambesi. Ubaba Mpofu, ngibingelele nomama wami ongizalayo umama Madube eBH 127. Ngithi ngiyalithanda bazali bami, sengathi uNkulunkulu engangigcinela lina ingakhokhobi. Ngibingelele abantu abami laphana emzini wami uMdumiseni, uSibusisiwe, uRyan noSiphesihle. Ngithi lifunde bantu abami impilo yanamhlanje yesikolo. Ngibingelele zonke izakhamizi umakhelwane bami laphana esigabeni ye-127. Ngithi ninjani izihlobo zami. Ngiyabonga Studio 7.
Nkosi Namandlahluma, ngihlala ePlukwane eSouth Africa, ekhaya eZimbabwe eFlabhuzi. Ngibingelele umamami uNakholeni uMancube, ngibingelele uSichelesile Ncube unkosikazi wami, ngibingelele abantu abami uAndile loBayanda lomfowethu uWilson Chuma loDebra Sibanda loMelusi Chuma loMeluleki Chuma.
NgingoBrighton Yati, ngihlala kuEvunkulo eLwagwelo kuwat 8. Ngithanda ukubingelela ingane zami uWashington Nyathi, uPriscilla Nyathi, uBrighton Nyathi, loLetwin Mariso unkosikazi wami. Ngithande nje ukubingelela uLove Mochuma, Misheke Chuma, Mavis Chuma, Zebedi Chuma, loKhansela wami uVenenzi Yamagama ngingamkhohlwa. Ngiyabonga lani basakazi, ngithanda ukulibingelela ngalesi sikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Labo-ke ngabalaleli beStudio 7 abakade bekhuluma lathi lapha kuLaptop sikhuluma ngezomnotho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngomthembosithemba uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.